Umgabe utshele lomhlangano njalo ukuba ukudingwa ngamazwe aswelayo iningi lawo atholakala ezwekazi le-Afrika yikuba aphathiswe ngokusungula amabhizimusi hathi kube lokhe benikeza usizo oluyingcosana. Uphinde njalo wathuka amazwe athuthukileyo ewabeka umlando wokusebenzisa indlela yokutholisa usizo ukuwabamba ngamandla ukuba alandele imikhuba ephambana lezwekazi le-Afrika ukubalisa owezitabane. Abasoli inkulumo yakhe bathi okumele ngabe uyakwenza umgabe yikusebenzisa amathuba alolu hlobo ukutsho inkinga ilizwe libhekane lazo lokuthi macebo bani angatholwa iZimbabwe kwamanye amazwe. Umnumzana Thulani Mswelanto uthi ukuthuka abanye wena usenkingeni akuphathisi ngalutho.
Ukuthi ahambe khona la efika ayo athaka elekuzelekela ama-solutions then kusipha ama-challenges amakhulu. Then the other thing esibonayo ukuthi ilizwe leZimbabwe lile crisis ye-politics kumele singabathi ama-leaders ngabala a proper vision yokuthi ilizwe lethu lifuna ukusuka ngaphi lisiya ngaphi. So in the absence yelokuze ne-vision yonaleyo sabona ukuthi ama-platforms onke laba abahamba kiwo asoze aphumise anything.
Uthi uMswelanto okumele kwenziwe ngumongameli yikudinga indlela ezingahuga abafisa ukuzasungula amabhizimusi elizweni baze lezimali zabo hathi kube lokhe ebathuka.
Siyabe sikhangele ukuthi yena uyakwanisa ukufika akhulume ukuthi ama-investment opportunities angapha eZimbabwe yiwaphi angkhona. Then bakhangeleyo ama-policy frameworks lawa akhona ngapha eZimbabwe anjengeyabozimaset and so forth ukuthi ayakwanisa yini ukuthi abe ukukhukha ama-investors. Maningaye ngakwanisa ukukhukha ama-investors then kulapho libona khona amazwe sizodinga uncedo in the form of aid. Khathesi andile yabona ukuthi usile abantu only 700,000 abasemsebenzini at the moment. So mangingazingayekela ukusebenzisa amathuba njengalawo kuzaba le crisis.
Umnumzana Thabani Ncube wase-Wesley eHarare laye eyisolile kakhulu lenkulumo kamongameli Mugabe.
Sibe sifuna ukuthi sizwe uMgabe ekhuluma phezu kwendubo zethu lapha eZimbabwe ukuthi singaphuma kuzo kanjani. Umgabe ukuthi ayokhuluma esithi yena kasifuna ama-donations kutshengisa ukuthi yena vele uMgabe ngokwakhe u-selfish uMgabe. Yena uhlala edla yonke into, uhlala egibela zonke indizamshina esiyamazweni. Lapha thina amaZimbabwenzi sihlupheka. Nothi ukuthi aye khonale ayothethisa abantu phezu kwendaba zezithabane, ayothethisa abantu phezu ukuthi bafuna ukuthi babeke imithetho yabo lapha e-Africa. First thing, lapha eZimbabwe sifuna ukudla. We need bread on our tables lapha eZimbabwe.
Ilizwe lidinga usizo kungakho kungasiza ukuba uMgabe abelokhu ethuka abantu banye abafuna ukuzaphathisa ilizwe ngokusungula amabhizimusi kutsho uNcube.
Mina ngokwami angizake ngizwe i-United States City kumele libe lo mthetho obheka izithabane ungiyiko ukuthi silinikeze uncedo. Lokho angizake ngikuzwe kukhulunywe. UMgabe uyaqhamba amanga nxa esithi lawa mazwe afuna ukuthi siyenze intando yabo ukuthi basinikeze uncedo. Uyabe qhamba amanga kuphela sizake sizwe amanye amazwe ekhulume ukuthi kumele libe lomthetho ubona ukuthi izithabane lazo zilama rights.
Okhangelelwe uphindele ekhaya lamhla uMongameli Mugabe ngemva kokukhuluma kwakhe emhlanganweni lo we-United Nations General Assembly owenzelwa kwelemelika lanxa lokhu uqhubeka uze uyegqitshwa mhla ka-6 Mfumfu. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.